Abanye abathi kunzima ukusebenzisa izeki ingabalo lamabhizimusi amancane. Omunye wabo ngukhosazana Charity Mpofu othenga impahla kwele South Africa.
Engikwenzayo ngokuthengisa izeki ukuthi amakhastoma engiwathengiselayo ayafaka imali kumoney transfer esingayithi iCocash. Then mina sengithatha iCocash leyana sengisiyathenga iforeign currency ngoba esikhathini esiningi mina ngoda eSouth Africa emesina izinto zami. Nxa kuyikuthi izinto engizaziloda lokhali, lokhali uyakwanisa ukuthenga ngayo leyo iCocash. Kodwa nxa sengisiyathenga imali emkambo omnyama, ngiyabe sengisiyakhipha iCocash ngithenga ke imali kuBlack Market. Ngoba sinanzela ukuthi emabhenki ithina esiwoda ngaphandle kwamazwe asiyitholi iforeign currency. Yikho kwenza ukuthi nxa singathola izigi, izigi lelo amacustomer ayenza ama-transfers abizwa ngokuthi iCocash. I-transfer leyo ingangena then mina sengihamba emkambo omnyama sengisiyadinga imali. Yangaphandle kwelizwe. Okufana lokuthi nxa usiye emakethe amanye amashophu abesala ukuthi awathathi izigi elisemafonini afuna i-physical foreign currency. So kuyafanana njalo kusenza vele sihlale sibuyela emkambo omnyama.
Baningi abakusimo esifanayo kwele Zimbabwe abathi ukusebenzisa izigi ufana xathu lalokhu obekusenzakala ngesikhathi kusetshenziswa imali yohlobo lwamabhondi. Umnumzana Japheth Mpofu, usomabhizimusi wenye amadlovu, ngomunye wabangasebenzisi iziki.
Ibhondi abantu bebesebenza vele ingalali kibo. So ke thina ukuyithatha le iziki vele sisebenzisa 80% e-US dollar kade sambona kuzasaffecta njani imali ngoba sifuna ukuyibona ukuthi iyangaphi. Ngoba asikabonisisi ukuthi iyangaphi njengemali ebunjwa ngokuthi sizuza ama-reserves kiwo e-gold. Kodwa kwakhathi sivele besingayisebenzisi sisebenzisa vele ama-US dollar kakhulu. So kabula lutho khona mfanele. Endibona lungasihlupha ngoba iUS dollar nxa lokho esiqhubeka ngayo sisebenzisa ama zigi la ebuya kancane kancane nxa belokho bewa printer ngoba sawakhalela ukuthi ebuye kancane uyacela ze printer phela imali futhi ugave
bakhona abasekela okwenziwa libhanga elikhulu lelizwe eleze Bank of Zimbabwe elithi umuntu munye ngamunye kumele athole inkulungwane ezintathu 3000 zigi ngeviki amakampani akangelwe ukuba azathola inkulungwane ezingamajumi amathathu 30000 zigi ngeviki. Umnumzana Angelstone Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, ngomunye wabasekela ibhanga leli.
Linyathela eliqondileyo ngoba into ehlevele ebulala imali yethu ukuthi imali yethu omunye lomunye angathatha imali eningi igcina isigcwele esitridini bese ibisigcina isiluze ivalue. So omunye lomunye singawithdrawa imali ezincane zibe kucirculation kuzenza ukuthi imali yethu igcine ivalue yayo. Kangithi vele emazweni baphumeleleyo ikakhulu khona lakhona ngapha kubomelika umuntu vele i-cash kawuyidingi kangako uyasebenzisa i-digital money uyahamba ezitolo uswayiphe utransfere wenze njalo. So kuzangenza ukuthi abantu basebenzise i-digital money bangabambi i-cash ngezandla ngoba ukubamba i-cash ngezandla yikho okwenza ukuthi imali igcine isigcwele ezitaradeni igcine isiphela amandla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu eZimbabwe basebenzise imali entsha ukuze ilizwe lithuthuke ngempanelo. Abacubungula umnotho bezimele bathi iZimbabwe gold iza kuwa njengalokho okwenzakala kuma-bearers tax kanye lamabhondi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.